kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 23 kumbimbitho 2019 nemuntungamilinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulezizumbu ezithathe esizitholileyo abantu kade sibadinga, so sigcine sizithola izolo litholakale emfuleni.
Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena la semahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya basuke bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka isiya abantu bekhala, bazafika bakhalele bani.
Inengi lichothoza umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola lisithi ubemele akhokhele imizamo yokuphathisa abantu beManicaland. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weManicaland uqhubeke ngemizamo yokudinga izidumbu zalabo abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai namuhla. Abaningi bebephanda emhlabathini njalo abanye bebengena emahlathini bekhangelala lapho okulamanzi khona. Imizamo le iyaqhubeka nje namuhla kulilanga lakuqala lesikhathi sensuku ezimbili ezihlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezokukhalela uzulu weChimanimani loweChipinge owehlelwe yingozi le. UMnangagwa uhlele isikhathi seNational Day of Mourning esiqala lamhla siphele kusasa. Kodwa okudanisayo ikuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi uncedo lokudla lokunye abakudingayo kabalutholi ngemfanelo. Abanye bathi ukudla kuphiwa abebandla elibusayo eleZANU PF kuphela kwezinye indawo. Siyeqhume isakhamuzi seChipinge unkosikazi Sali Mlambo wasichasisela okunengi okwenzakalayo.
Abantu bebelokhu benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kulempahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare. So abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphonga ukuphathisa. Nibe sengithi izidumbu zisatholakala, njengokuthi izolo kulezidumbu ezithathe esizitholileyo abantu kade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakala emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa begwanisa besisibili besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla. So lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi ebemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubangaka abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangaphi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo. So sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu ukuthi alokhe abantu babe belokhe bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa okwakathesi embaziyo bathathu abangakatholakali.
Abezempilakahle eMozambique, eMalawi ngisho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana lemalaria efana lesihudo isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani, alikayiboni yini limikhuhlane?
Hayi imkhuhlane le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi soqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho ngoba indawo yakhona sokulamanzi amaningi njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuthise kakhulu so iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed ukuzalana so kungabe kungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile kodwa eqinisweni asikazwi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo
uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhatshana
yokuthi ukuthi ngingathutha lapha ngisiye endaweni ekhatshana angibona ukuthi ngingakwenza lokho ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha ye sitholile ukuthi sibe lento enjongo idayi esiweleleyo khonapha kodwa ukuthi ngingasuka angiboni ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha ngeke ngikwanise ukuthi ngisuke
uNkosazana Salimlambo yisakhamuzi seChipinge siqoxela ekhona le eChipinge le tiye indlebe kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba olubuya yokuhlelo silenxoxo ebanzi laye uNkosazana Salimlambo Aba mabandla aphikisayo lozulu weZimbabwe jikelele sebechotoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola vesithe njengoba kulelanga lakuqala lokukhalela uzulu weManicaland alihlelileyo ubemele abe khona elizweni akhokhele imizamo yokuphathisa laba bantu Amabandla acotoze uMnangagwa agoqela leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sexoxelo umnumzana Bednico Pepe umgcini sihlalo weMDCT kaMakhuphe.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona. Abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka ithiya abantu bekhala bazafika bakhalele bani. Ngwesibili okutshengisa ukuthi akulabuntu esingabukhuluma ukuthi kukhona obenziwa ke ngumbuso weZANU PF laye uMnangagwa. Okwesithathu siyazi vele ukuthi iZANU PF yona ngwayo ikhokhelwa kumbe ngithi libandla elilabantu abalolunya abangalazwelo. Bengalazwelo nje kufanele ukuthi ngakulesihlelo ngakuya khela ukuthi kona okwenzakeleyo eZimbabwe endaweni yakhe into embi sibone esiba nguye ohamba phambili esenza yonke into evakathela abantu azavakathele lezimuli ezilahlekelweyo okwesifo ungakhangela ukuthi vele abantu laba abanathando labantu kulemfanekiso kadiphuma ke kusocial media etshengisa ukuthi abantu bangcwatshwe ngamabhulisi kade khanywa ekhandwa ke ngokungamaplanka okubazwa emakhaya khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi ke uhulumende kazange ayithathe kube serious ukuthi athi nxa edeclare i-state of emergency kuhle kulungiswe amabhokisi kuthathwe amakhampani wonke ayenza amabhokisi ahambise amabhokisi khona labantu bayangcwatshwa kude kodwa sikubonayo ukuthi sonke isikhathi nxa besenza into zabo benza into zabo ezisuthisa imoya yabo ezingalandaba labantu bezimbabwe
sike sakhuluma labo khona le eManicaland bayakhala bathi uncedo kwezinye indawo lophiwa abantu ikakhulu ukudla abezanu PF ukuba bikwabe bhalisana behamba bona phambili kanti ke ngumuntu wonke owelwe yilingozi odinga uncedo ungathini ngalokho
ngasifithi thina ibandla lezanu libandla elilabantu abalolunya abalomhliziyo yobuthakathi siyabe singabathithi leyo iyatshengisa ukuthi inhliziyo yobuthakathi inhliziyo yokuloya inhliziyo yomuntu olomoya omubi ofuna ukuthi omunye umuntu azwe ubuhlungu phezu kobuhlungu lobabuzileyo
umnumzana Bednico Pepe ngomgcini sihlalo webandla leMDCT Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi abaxothoza umnangagwa ngabakwazi abakhuluma ngakho.
Yakwazi ubana kona njengoba yena umongameli kulamanye ama-commitments ahlala ekhona kukhalenda avele emile. Kodwa ke bekungasho lona nxa kuleni imisebenzi eminyenziwe sokuthi lona intoyonke ine. Ngingabona ezinisini khona ezimbilini zelapha esihlala khona noma ungalinganiselwa awusathi kunabanye abantu asabeanezinye imisebenzi ekhona abantu baphuma bezimisebenzi bebuye belobu bekhala lani beyidibiza into zonke zihamba ngoba ukusibeka akuthi na into yonke isibhile phela izinto kumele ziqhubekele phambili kumele ziqhubekele phambili yikho izinto ephambili akhalani ndawo okhalayo kodwa kungathinyelwa sonke uthi uhlale phansi uthi into yonke. So naye na ebhikileni ginto iqalela le endle ayenzileyo kuthi asikhala ndabakhalayo izifozi ezibhijileyo ngayo kodwa akusatho vele ukuba imisebenzi yonke sokufunza ehle ime konapho.
Kodwa abanye bathi umhlangano wesadaki lo awulandileyo kwele Angola ayisiwo umhlangano walutho ngumhlangano ongelamsebenzi nje. Bathi njalo obekudingeka ukuthi umongameli aqhubeke ekhona elizweni ekhokhela imizamo yokuphathisa abawelwe yilingozi.
Well, angiqondile umhlangano lo abawulandileyo khona ngale. Kodwa mina njengoba ngisitsho ngibona ngani into kodwa ungasuza pho ngokuphuma hambe kulanto eqabekileyo ngoba njengoba nje ubona kathesi so isadaki lamanye amazwe apha eRwanda labanye abathile babhizi bazama ukuncedisa ukubana wona sisusele izinto ezizele zithi azifakela yimelika le-EU. So akunanto engaqabekanga abantu ngoba ubudlalo bona lobana yibo buzenza ukuthi into zibe nganeno umkhono mothi uqala ukuvuka ngoba sidinga phela i-balance of payments engaphuma emazweni nalawa aphandle khona ngale nxa sekulobudlelwano oburayit obulungileyo sokukhithwe lezizizulwane esizifakile.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu-P F. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Loveness Makauri ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Izulu leli libulele amakhulu lamakhulu abantu njalo abanye akwazakali ukuthi bangaphi. Unkosikazi Makauri oyisiphathamandla se-MDC usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Mina ngiku-district ngingu-treasure district Makoni South district. Mina engibonile endaweni lapho engihlala khona lama-teacher angikhona kuzobuya amala kuzeni ama-toilets awile futhi kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akulalutho. Ngikuthi vele asaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezinje eziwile eziningi ama-toilets wona amabhani okuthi vele angikwazi ukuthi abantu bazathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele uselokhu usefuna ukuthisa igwayi lakhe. So ukuthi ugcele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo. Umoya akhe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqamuka avele abasavuni into engani right elinye liseli.
Manje abantu benzani kathesi bahlezi ngaphi?
Bahlezi kuma-next door abanye bahambile ezihlobeni zabo. Kunzima abanye bahlezi kubosobhuku abanye bahlezi kubomakhelwane abalezi njekade ziqine kakhulu. So into zangikhona vela azimanga kuhle.
Kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbe okunye?
Akula kulanteke yabuya.
Zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma?
Abakabuyi vele esibani mani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwani kumbe kwabanye nje izihlobo usiyahlala akufanani lesimanimani. ukudla yikho kuyabe sekushoda manje. Abantu kade vele sebenika umumbu, sebeholisa umumbu. Kodwa bebengaholisa umuntu wonke kade bekhangela ukuthi hayi lapha kungana hayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho. Kade bedinga abantu abawesi. Akula futhi endaweni yethu yena le kwazwa kuyikuthi MDC yodwa so akula. Laphana sivota. Kwakungamali okuzeni kuphela ama MDC kuphela yiyo ilokuzeni yibo abantu abangikhona abaningi ama MDC so bayakhangela ukuthi izindlu eziwilele lezi ngabantu baphi basabothani basaphothi MDC kumbe izanu so iningi zangikhona ezamazandazo zikhona ezinye eziwileyo kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi iMP wethu wadliwa izanu ngenxa yamaplazi wona lawa ngoba abantu bemaplazini bavele ngabayifuni iMDC kodwa lapha emakhaya irural la hayi azangadobhe so uMP wakhona lokho wahambayo izane evotela kuphuma amaresulti kazange ebuye futhi laba amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani ngoba uMP vele asamtholi
abatshonileyo like lezwa ngabo kumbe izifuyo ezifileyo
hayi lokhu sikuzwela khathana lapha kuyilo kuzeni kuphela izindlu lamalokuzeni lama-toilets lamabhani yabantwana bayahamba ezikolo ama-bridge a-right kawanga li-bridge elilodwa kuphela ele-Rukweza primary yileli wileyo kuphela elilodwa kule bridge eliya esikolweni esithiwa ikazunge school abanye besiza ngapho kuthiwa ebenza school i-bridge langikhona lincane so abantwana hhayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Loveness Makauri ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Standekile sizweke uChris Kande kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba kubana usiphatheleni
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loNkosazana Sally Nobuhle Mlambo. Isakhamuzi seManicaland kocheche. Lapho okube lomonakalo wezulu lesiphepho, ucyclone Idai. Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Alright. Alibonani ngiyabingelela.
Ya, ungaqala usitshela ukuthi uhlala ngani?
Mina ngihlala eChecheche, eChiding, eGroote Point yaseChecheche.
Ingozi yezulu leyi ifike okunganani khona ngani?
Ingozi le ifike kakhulu ngapha. Amanzi ebemaningi athethe imizi, eminye imizi idilikile. Kodwa okudilike kakhulu yizambuzi, imigwaqo layo akusela, amabridge vele lawo adilikile. Izulu belilinengi kakhulu, amanzi akhona abuye emaningi okwesabisayo kakhulu. So uyathola ukuthi vele imizi eminengi, nxa iyimizi leyana engayakhwanga ngendlela idilikile yawa endaweni eziningi. Iningi lethu bese sihlala ezindlini zabantu abayakha imizi yabo ngezitina ngoba izindlu zodaka zawa.
Manje sikhuluma nje okwakathesi lihlala ngaphi so?
Sihlala ezindlini njengokuthi ezababalisi abanye ababalisi ngapha zabe zilokhe zithi zimile zilokhe zikhona zirayithi. Kodwa abanye abantu yabona ukuthi bahlala lezi hlobo abanye bahlala ngathi labo makhelwane abantu vele siphonga ukuhlala lapho kuhlaleka ayo abanye bahlala emathethi ngathesi kwenzela ukuthi umuntu ebe elendawo yokucathisa ikhanda kodwa imizwe eminingi sibili idilike
bakhona abafileyo
bakhona abafileyo ngapha eThipinge mina embaziyo ngathi balithuni izolo sibeke eThibuwe sibeke omunye othwa nguMr Mthono wathathwa ngamanzi then kulomunye ubhude ngemazi esakhula sonke othwa nguClement Manono laye wathathwa ngamanzi sathola umzimba wakhe uthole emanzini ngesonto
so simbeke ngolwesithathu yena lo kunabantu sibile abafileyo sibaziyo abangafika ngaphethi pinge kuma 20 bakhona
sizwa kuthiwa abanye bengaba bethethwe ngamanzi bayafika khona le Mozambique libazwile yini
kungaba njalo ngoba amanzi lawo ebephonga ukukhuphula yonke into so kulala besingakwaziyo ukuthi bangathi so kungaba njalo ukuthi laba bathathwa ngamanzi bazaphumela khona ngale kodwa lapha besizama ukuthi sibe silokhe sidinga izidumbu ukwenzela ukuthi kumbe ukuthi umuntu nxa singakwazi ukuthi ungathi singamboni besilokhe siphonga usesiphonga ukudinga kodwa kungatholakala ukuthi sibili umuntu isidumbu sakhe sisemozambique ngoba amanzi lawa ebemaningi ebelamandla and amanzi lawa abuye kakhulu ntambama lasebusuku okuthi abanye bathethwe belele abanye bebekwazi ukuthi bathathwa abanye bebengakwazi singathi ngamanzi akade elolaka anzake ngikubone
manje uncedo luyafika yini sizwa kuthiwa kulabaphathisayo
abaphathisayo bakhona nje bayazama kodwa into ehluphayo ukuthi ezikhathini ezinje singathi uncedo lwakhona lulutshwana ngenxa yokuthi abantu abaningi kathesi abalampahla abalangubo abalazitsha zokuphekela abanye abantu yonke into ithethwe ngamanzi from singathi ingubo yonke into ongayicabanga engabe sendlini
manje nxa liphiwa uncedo olufana lempuphu liyapheka njani
sadingadinga imbiza abantu bebedingadinga imbiza le migano yokuthi abantu bekwanise ukuthi bepheke kodwa kunzima ngoba umumo walapha unzima ukuthi ucele umuntu sibile imbiza yokuthi ekunike laye umuntu uyabengela kodwa lo mumo kadulapha sokwenza ukuthi abantu sibambane kakhulu ukuthi uyachupha lawe olakho uyathatha imbiza uthatha umgano okodwa unike lawe ukuthi at least omunye umuntu ekwanise ukuthi epheke ngoba izinto ezinjalo akunamuntu oke wanceda abanye ngapho ezinye indawo ye bazama ukuthi bephathise bencede abantu ngokuthi bepheke ndawonye kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla
lo-ke bekungunkosazana Sali Nobuhle Mlambo isakhamuzi se Manikaland kocheche ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale
Siyabonga Chris le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela
izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South izithi zikhalanda onye lozulu eManikaland owelwe ingozi yezulu lesiphepho lona elibulale amakhulu abantu la kukhula lemizi ilachiya inkulungwane lenkulungwane zingelandawo zokuhlala intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube usethulela loludaba
izulu lesiphepho leli ucyclone Idai likukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kwakhulumende libulela abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu 259 kodwa inani leli likhangelwe lokukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begqitshelwe lithebethebe abangakatholakali unkosikazi Juliet Ntliwane ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela uhulumende aphathe ngayo lengozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ebekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo
akula preparedness ekhona elizweni khonoko njengabantu bahle bathwalwa masinya basiwe endaweni ezisafe uma safety places vela wakho aka identifywa noma ngaba basusa kathi babeza bafaka nga waqhamuka ama cyclone manje kuyazakala ukuthi kufele izinto eziningi emazini abathebeya nathi dothi imiyane amalaria okholera baza kuba khona asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapha ukuthi abantu baphaniselwe
umankwane uthalubana isiphepho lesi sithaya eMathebeleland besiza qothula yonke into ngoba kuvele kungelantuthuko kulesi sigaba
imigwaqo yethu ngayiphelile ngikhangela ama-bridge vele adala ukukhukhulwa ngamazulu lokhu njengalast year ama-bridge amaningi asale limele alokhu elimele lanamhla ngake kubuye umonakalo onje angiboni ukuthi eMathebeleland South kuzasala kule bridge ngoba ama-bridge wonke ngakasimisi ngama-bridge esekuthi ukuthi awasacinanga sekwagebheka bekuvele kuyasala kungelalutho okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona ngithele emathawuni abantu bakhele ezifuleni ama-enjiniya khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula abantu basezifuleni
umonakalo yehlele uzulu eManicaland uthi abantu abaningi ezansi emandebeleni bebambe uvalo lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line sebetshaywa luvalo ngabe bona amayeza esibhakabhakeni umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka phansi kwenduna umathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo uncube uthi uzulu eManicaland ubhekane lobunzima nanku lasegwanda south akulancedo lokwakha kutsha asebethe baluthola
akula lokukodwa kwakhona osobukwalungiswa ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngaphi baye ngaphi akula sizo esilutholile kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwani engingathi mhlawumbe nalo lokwalungakafezeki kulama-organization athile engingafanisela i-BLD kuthiwa yibabirwa libabahisani kuzoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathisa
uncube uthole kakhulu uhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManicaland endaweni zabo izulu lingakani lanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu
lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zezimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunjenje kulahleke imiphefumulo yabantu abaningi okungangokuthi i-metro department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esifike okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho kungakhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphetha ngani nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi ngumuntu ohlathazekileyo ngesenzakalo lesi
isakhamuzi esitezi umnumzana Sajen Moyo uthi kuyadingeka ukuthi uzulu akhethe kuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana leManicaland
asiboneni ukuthi iindawo zethu sakhela phezulu singakheli endaweni eziphansi ezifuleni emagumbini emfula ngoba kulapho amanzi aya khona kanti ke vele yona imvelo yomhlaba yokuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda
osomabhizimusi begwanda bayakuqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uzulu eManicaland labantu abehlelwe ingozi efanayo emaswingo ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Jahelitala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena lasemahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai kwanele mthwakazi okwanamhlanje likhumbule zikhona njalo ezakusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo.